Au ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti musera zvaka.
Sokuizika tisenda baku VOA Njebele.
Alipuka njani zulugandaba hola mgela emsakazweni we studio 7 wolwesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sikamo Blessing Ali Enyatsime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala
inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyatsime izolo esililweni sika Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha lika Mo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kutshisiwe. Lokhu kulandela ukutshiswa kwendlu zeziphathamandla sebandla le-ZANU PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC. USikhala utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ecingweni esesitokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching. Yes, I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, sir, very publish and do.
All right, thank you.
Yeah, my phone was very good. Was a phone lawyer. Yeah, is why even so like a move. So I run the way back. So you may rest. Not that cold.
All right. Okay. Thank you. Thank you, Otuza.
Yeah.
Thank you.
Yeah, sir. Zababamba. Lavana bang two.
Zababamba. All right. Sharp job. Sharp.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa asacwayisisa udaba lodlakela enyatsime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutotyikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutotyika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichazive kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zvikanza hamuchazopagarizve pano.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi uAli wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
Aurao. Azizi hapana doubt yekuti akaurao. Azizi doubt yekuti akaurao nani. Azizi doubt kuti this is politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darts of violence, the darkness of violence and the dark clouds are gathering. Munanga kwa hata uri ninyo. Kuna zimwe nyika kana kwata ai mutungamiri wenyika pakapa moyeni paya. Vanobuda vachaura. Ani mapanza ipa. Ngatiri kuona apa handi zvoka.
Abasekeli bebandla lezano PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo. Kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla le-CCC bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapholisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba ngumholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Siqoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those a-rank ayiyo yona kubelandelana so ngazani ngamaphahla ngiba buhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngoba kuthiwa ngomu Major General ema retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafavore bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezele inyembe zincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni. Akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala. So lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo ba-reacta kuwo. Yikho lokhu ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi engxenye lokhu, engxenye lokhu. Kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile. Kodwa ke asonto esingayikhangela kakhulu, asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka. Laye uhulumende kumbe upresident laye kakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini. Yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasitshiyayo uyavumelana layo yini?
Lokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu yey kabagcinwe sibili ngoba na ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo. Linew dispensation le ayila Zipra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona kuyena ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already iqhawe ibuqhawe lobuyana. Yes, ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe ukuthiwa ngele district, ngele ward, ngibengele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo lapha abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe. uqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyeneyo emazweni athiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngayo sawungathi yi-peace mission so ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khonaphana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe
alo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekwabulawayo Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile. Kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilithumi lesithupha zibalisa isiChewa, Chibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, IsiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weTsoro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amathwa sincedisana laphana nalaphana ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko yakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa vele lo limi belungazakali kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamathwa esikhathini nje sinengwaku uhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu abantu abahlala egangeni mabe bona imoto abayabaleka kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe sakuchasisa nje ukuthi hayi amathwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi abantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abaningi asebehambile ezikolo abaningi sebebhalile uform 4 ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi gakho umuntu ongalufundisa kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison service ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela I'm sure inumber wakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele so ke lohulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukusilela khona okokuthi manga kungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle
uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo njalo yiziphi inhlelo eselizwe ngulile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la
masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini hayi kuzima ukuthi ngitsho kuzima ukuthi ngitsho kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo uhulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lo mhlonishwa uKhen Mathema esase nguminister we education bafika bazo kuzwa izikhalo nenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lona lolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwa amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna seyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasijabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lona lolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lona lolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina kuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iminister of education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iviki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lona lolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi
lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeToronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC Jabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle liledaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abaxwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na isiphathamandla seZak umnumzana John Makamure uthi baxwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US 22 million dollars iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezidele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo Okwamanje esengelichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 makhiwa mahle njani makhiwa ami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo sokungani luluthi luthiluka lwenyosi hhayi hayi yasibalela amadoda hhayi ngani ngahlala injalo lizibale sili kakhulu ya hayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hhayi lithi nje ngoloku ngumbononyana kwami lapha mane ngubona mane hhayi izimbagwa sozilunge madoda asozilunge iqiniso lihla hhayi lokhu kusikhohlisa ukuthi lizibe izibago ngaso ngoba akadizwona ukubetheta laba amasocha uzothe isocha lingene yesikhathi bathini ukuthi bekile abanye labo bengene kwathi ukuthi ibizwe lingabuswa ngamasocha ngendaba yokuthi abantu bakhona abanye abantu abafundile baningi baningi abafundile labo bengene kulabo behlale bengamasocha befile ebusocheni bethathe inkentsheni bese busocheni kanti into enkulu yafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hayi umbuso kamiza umnaka kwa hayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethi umbuso kabrodwa lo ha kodwa hayi hayi ngabe into ngibona lapha lapha siyakona lapha abazamchaya ukhu kuzasala ekhamisile bamchaya ukhu ya uzahlala phansi sesihlelo lokuhamba sibe emtheni chaya ukhu male ligwala kangaka egqokisa idwabe kithi nezintshe ebale ezecathe dubhekwe lale asazi ukuthi athethe uza kuyaqatshana hayi ngase sidinwe ngalo umuntu lo aliba kwenzakala bakithi hayi ngazi ukuthi indizo umfana okuncane lokhu lakho ake kuthi kwenzeka kwemasinyane manje kwenze ukuthi ube kungene sibone ukuthi yena yenza njalo hayi kunomdala lomdala sephuthi lo manje hayi lami ngiyabona ngangikangela umjala la kimi zini hayi ndodela usefugile ngicela libale kama odiyani noma ngwathumezela kali aliwabale angazuthi yindaba hayi kumbe ngiyaphambanisa hayi madoda like liwabale like likutshela undodala ukuthi engithele mina kuyenza isiyo thank you very good hayi mkhumani
sambonani sambangani good morning livuka njani Zimbabwe muhle mthakazi omuhle mandabela mase khona ngapha ke edandanda linjani khona ngapha ke kwekhwe sambonani lonke kwabulawayo eBotswana South Africa sambonani khona ngapha UK linjani lonke mazibapha mahle ke ngihlekisa le ndoda lethu sisazokubona ukukhula eZimbabwe uqinisile lo bakho sisazokubona ukukhula apha nekhaya bese ngidlulisa nami ukukhathaza kokukhulu ke ngamazwi kagawule ngazi noma ngithi ubaba ugawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahleka kwayethu ayigamara athena into zakudala lezi abana abazingeni bona abazilutho ngokwakudala lokho ukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho ozuka khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe wetaitamara bamuza manje khuluma ukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwazi lutho la abakungeni bona izanupf kathi kwenze njani but hayi seyidumele amasumpeni sekudumele amasumpeni ziyakhala ke 2023 asamenisi yovota bakithi ababhalisileyo bonke asisukumeni labangakabhalisi asamenisi yobhalisa sivoteleni ke iqembu elizasiphatha ngcono sisibhaji kuzolunga kuzolunga asamenisi yovota
basakazi abahle basakazi abahle abasakazi beqiniso basakazi bastudio 7 yalibingelela igama likajesu umzembeli kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulo muntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwovete amshure lo muntu ethi khona yena uhulumente uzangena kupower kumele enanze kakhulu amawovete kanti wona amawovete sihlale ngamawovete amawovete o kumntu ezibaye yiwovete ngoba lami nginje ngangikhipha kumali ngikhipha umabhroku ngikhipha izicathulo onke amafamashure nginika amagorilla wonke umuntu olisezimbabwe iwovete abantu laba ngamawovete into ebahlupha yinye babanenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabi wabanika ama-50,000 yazo lama-50,000 kungasomabhondi kuyimali elisisindo kodwa oyayele ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa bangayizithutha impilo yabo baqasha ukuthenga grocery imizinkwa ama-biscuits izwitsi umuntu wakhohlwa ukuthenga inkomo wakhohlwa ukuthenza something okwempilo yakhe okungagenerata imali yibo bantu bahluphayo bona bantu asike kona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu oselizweni umcomrade hayi lokuthi kwakuthi wambula amahoveti siyaende khonokho lokusibela ilizwe kokubafowethu lokusibela ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yonke ligalikona kabaphiwe imali ngohulumende hawu madoda hayi ake sekeleni lokhu sike sizinwayeni sizingxebeni hayi vele imibono yabantwana phela zwi kani ngimbono abadala anisikhatshana ngiyabonga ngiyabonga bafowethu
salibonani salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7 mnelami igama ngu-Adolf Shaba ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo ye mina sengayibona manje eZimbabwe akula ndlela ukuthi umnankakhe uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde le nto angeke azaphunyuke kuyo nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza uyalisa abantu kuyenza i-memorial service kamagayisa ubopha abantu ubulala abantu ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke Luke 10:19 ukuthi usatane ulanda ukuzobulala ukuzotshontsha lokudiliza konke khona lokho okwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankagwa so singakuthatha njengomfanekiso kaSatane izanu PF is a satanic organization vela nginangi ayilikho elinye igama engayiphayo nanku indlela okwenzeke ngakhona kumo blessing ala sikazizwe into enjalo ukuthiwa umuntu uqunywa abe ngama pieces umuntu uyaziwa akabotshwa hayi asazi kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali
sawubona sawubona Studio 7 obingelelayo umazi wase Stadium sasengonyeni kochaka le eKZ ngibudala lokuthi imiphakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala ngoba impilo isemhlabathini ke sizame ukuthi uvuselele amasiko ethu kuphunye itenyelo kudodla amathambo njengakudala ukudala izululini sikwazi ukuzimela ngoba le nto le ezepolitiki ayize kusebenzela mangibheka nje ubuka le emashonini izinto zenzeka khona kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha emandebeleni masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu sikwazi ukuzimela siye nasenjelele siyoxolisa lapho okonakale khona izululini siyilimele futhi noma sesiyacela ngale siyocela ushukela kodwa ukudla sinawo
into kunganceda izinto ezimbadwe ukuthi nje kubuso omnumhlobo ongasashona kumna ngagwangale kusidivelo zothatha nochiwenga ngapha ku-NDC ozothatha ngutendayibhide pindebele uvice weshoni so amandebela abo sanini Pumani, Pumani, kusile uyakhanyelwa. Futhi la kuphethe khona abantu e-SCC. Zathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona obuhanki. Even izitimela zahamba wathi ungena ezitimeleni lapho ezifollow sithole ama-security ngamashona wathi ey. So lokhu zinezinteni MDC ukuthi ikusole lokhu kudala kuyinto e-wrong. Abantu bayasebenzisana laba bantu. Asibambanini bantu bakithi nomthwakazi nawunxusa awusibambanini bezabo. Ngokusabambananani ukuze kube lula kuze kube lula abambanani hayi ukuthi izane umqondisi wekuzapho umbuzapho yokumqondisi ababambani njengabantu banye kade umuzi nxasidivideke ngaphakathi umuzi oyi-one nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho ukuqamukana kwenu phakathi emrp lozapho kunomthakathi singenele phakathi abanye ngali abanye ngali selidivide nhlabo konke kufanele kunazelele sesemanzi ungazi womi sithemba lesi sesathi sivundile kodwa sisagoqeka goqani into yinibe rayiti
alawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80% uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebhombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai
hayi mbona ngantwa uPutin la ngantwa he's lost his mind ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuzimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine and then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days but isibona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign so uthunyezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo ngoba lawo ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha kumele udinge lawo abantu abachaya into ehambayo so mbona lami i-Ukraine izimela njengelizwe elifuna ukuba there for a long time
manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane sebethethe ilizwe lonke kungakutshengisani lokhu
hayi into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo it's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele sibona ama-Ukrainians they were outgunned bebela amasocha who are not regular people sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la bechayisa ikhali shorter to shorter labantu abakhona ngale so mina nginese ngengayibonayo ikhulunywa ngu-Napoleon esithi morality or morale is 3 times more than a soldier so khonapho yikho esikubonayo ukuthi abantu be-Ukraine bazimisele to the end
manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe le-Ukraine selitshabalele liphelele lonke
into ezaqeda impilo le ikukhuluma kuka Zelensky lo Putin ngoba zindala zombili wonke abafuna ukubuyela emuva kula muntu othedela emuva so ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians so leyo ukukhulumelana kubabili ama leaders e Ukraine le Russia ayabi siphela and sesibona ukuthi i Russia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi so I think la bazacabanga ukuthi hayi kumele sibe phume e Ukraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.